Udubo lokusilela kwemali elizweni selufike kusibanga esikude kulandela imbiko kasibalo khulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangudya othi amabhanga awasekupha amadola eMelika ukuze awabele uZulu makhaza kodwa kuzaphiwa osomabhizimusi kuphela. UMangudya utshele intatheli izindaba ukuthi abaningi sebesenza ibhizimusi lokuthatha amadola eMelika emabhanga bawathengise emkambo wensitha osekubangele ukuthi idola lisilele emabhanga. Ngalokho, uMangudya uthe ibhanga lesizwe eleReserve Bank selizamisa ukupha amabhanga amadola la. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi amanye amabhanga asesipha abantu imali yohlobo lwama-bond notes awamatshe angamasenti alitshumi ukuze uZulu athole imali.
Imali ilokhe isanda ukuhlupha kwemali lokhe kuqhubeka kusiya phambili ngoba kathesi ulakho ukuthi lanxa ungasanikwa ngalawo ma-bond note asakhulumi nge-US ngoba vele abanye sesakhohlwa ngayo ayitholakali njalo ama-bond lawo kasatholakali bese sikwazi ukuthi siyanikwa ama-coins kumbe ama-dollar kumbe ama-50 cents kuli viki imbone sokunikwa ama-10 cents into esimangalise kakhulu ukuthi pho nxa unikwa leyo $50 ingama-10 cents uzayisebenzisa njani. Umumo wemali ulokhu uqhubeka uhlupha kube sokusidanisa upresident wayethena nge-100 days kuyabe sokuphelile kodwa kanti uthi nge-100 days liyabe selithola ama-coins nje emabhenki okutshengisa nje ukuthi hhayi ayekutsho wayesitsho into ephendulelekileyo engayisiyo leyo ayeyitsho yena kodwa into engimangalisayo upresident wangena echegudu eshopu ethenga ama-chips njengobona ukuthi kutsho ukuthi ngumuntu okhohliweyo nje ukuthi ama-usa kasasetshenzi wabhadala nge-$20 wangaceli i-change okutshengisa ukuthi yena lapho athenga khona vele ulokhu ecabanga ukuthi kulama-usa kutsho ukuthi yena esikhwameni sayo uthone lama-usa kodwa impilo kaZulu nje kutsho ukuthi kayazi nje lokuthi kunjani.
Ukusilela kwemali emaphandleni kuphindwe kabili ngoba kwesinye isikhathi umuntu lanxa ele mali efonini amagagasi i-network iyabe ingekho. Isakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Kipa Ngwenya uchasisele iStudio 7 ngodubo lokusilela kwemali emaphandleni.
Hayi imali yathi cash bro iqiniso lihle kayibonakali isibhono sentwala sibili imali kayitholakali imali lanxa ule mali imali yangikhona iba sefonini iyathi cash sibili ayayitholakali mala uthe wathengisa okungumdida wakho omnye wakunika idola kumbe i-$2 uyakwanisa ukusebenzisa that hard cash but if nxa ungela i-hard cash uyaeusing i-cocash yona le yiyo yathenga ngayo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ilizwe lilakho kusungula imali yesizwe ngemva kokhetho nxa ibandla lakhe linganqoba. Kodwa uMhlanga uthi lezi yizithembiso nje zikamongameli Mnangagwa ezokuthi athole usekelo kukhetho. Ibandla eliphikisayo ele-MDCT
abantu sebethwele nzima ngoba imali njengoba kade siyitshintsha kubosiphatheleni nabosiphatheleni isibashotela sokusiba kanzima sibili ukuthi lanxa uthe waba lama-bond note lawo uthole ama-usa khona estreetini kukhanya nje imali isitholakala kumbe lenze kodwa ungani kusa-butter trade kuthi hhayi lami eZimbabwe ngizakwenzela lokhu lawe khona ngapho khona lami ngisupplya ngalokhu ibhadale ngaleyo ndlela kodwa ukusebenzisa nje imali hhayi kakusekho kukhanya nje labo kade bayakubona ngoba ubezwa bekhuluma kumakhungakhunga bathi sebebisela iZimbabwean dollar bakhangelela ukuthi bangawina bazayibisela iZimbabwean dollar ngoba kuyakhanya ukuthi hhayi iusa isibayihlule.
Ibandla eliphikisayo ele-MDCT lithi linganqoba kukhetho lizathi kusetshenziswe idola leMelika kuphela lihle lisuse ama-bond notes ngoba engasebenzi phandle kwelizwe. Lokhu kuzenziwa andubana kuqiniswe umnotho welizwe ukuze kube le mali yelizwe. Ngimele iStudio 7 igama nguChris Gande.